sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 27 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Sesikubonile ukuthi inhloso yabo babevele befuna ukuzifomela ibandla labo bagijime lezano.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uyaxolisa ngendlela ibandla lakhe elakhetha ngayo amakansila lamalunga ePhalamende kukhetho olwedluleyo. Uthi kukhetho oluzayo bazakhetha inkokheli eqotho.
Si la malunga ngunayeni awe Mthokazi Republic Party aboshiwe ngathi lo mongameli usekucatsheni uyabaleka. Sibuye sikhangele bonke abathintekayo ukuthi ngitsho la malunga awe MDC akuma opposition parties namanye ama activists.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqhuba umkhankaso ukuthi amalunga alo asedlulise inyanga evalelwe entolongweni akhululwe. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalitshumi lasithupha belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane selokhu ofike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1560. Asebetholakele belawo bona bakhwele baya kunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,102. Abezempilakahle bathi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasikhombisa 17,234. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezine 4,358. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela sebefike kunkulungwane ezingamakhulu amathathu alamatshumi edlula amahlanu 353,834. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezingamatshumi phose ayisithupha 57,776. Uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka uhlose ukuba esehlabe abantu abafika izigidi ezilitshumi 10 million. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uyaxolisa kuzulu weZimbabwe ngendlela ibandla lakhe elakhetha ngayo amakansila kanye lamalunga edale lePhalamende kukhetho olwedluleyo esithi abaningi babo ngamaganyane aphangayo. Ekhuluma lentatheli zindaba eludumo uzenzele Ndebele izolo, uChamisa uthe ibandla lakhe selikunanzelele ukuthi abanengi babantu laba abalandaba lozulu njalo abakufunayo nje yizikhundla lemisebenzi. Uthi lokhu kuvezwe sobala ngamalunga abo ePhalamende asesekela ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Ngokunjalo uthi kukhetho oluzayo ngo-2023 i-MDC Alliance izakhetha amakansila lamalunga ePhalamende aqotho. Ibandla leli lihlezi lisetheswa icala lokukhetha abameli abangafunwa nguZulu njalo esikhathini esinengi bayabe bengahlali kulezo ndawo abazimelayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi konke lokhu kuzatshintsha.
Abantu abakhethwa ngubaba ukomiti engu-chairman lomunzu rengu-secretary general babe ngamaguluva vele befuna ukutshonisa ibandla lethu. Ngokuba lenhlanhla sesikuthungame sesikubonile ukuthi inhloso yabo babe vele befuna ukuzifomela ibandla labo bagijime lezano. Yikho ke thina sesizasebenzisa izizalwana zendawo ngoba kathesi sesicubungule sibili ukuthi ngendlala lekathesi abantu bafike basebekhombana lokhuphe lomonzora besesaba ukuxotshwa ephalamende okuthiwa recalling. Ngabe kuthiwa ngabantu ababele ideological education ngabe bathi kungcono ngixotshwe lokuthi ngisebenzele zani. Namhlanje sileyo bufakazi ukuthi abantu abaningi sebebuyile ku-MDC Alliance ngokubona sibili ukuthi babehugwe ngamakhasi amazambani ngabomonzora nabangani bakhe. Akula malanga athize sukuzatshwala sizabika abantu abaningi sebebuyile emhlanganweni ngokuthi sebele themba ukuthi ubaba uChamisa uzimisele ngafuni inotho ufuna abantu ukuthi bakhululeke. Abantu ngokuswela kwemsebenzi lokwesaba izanu PF sebethengise inhliziyo zabo nge 30 pieces of silver njengo Judas Iscariot. Thina sizazama ngamandla wonke ukuthi sikhethe abantu abalobuntu njalo abamele ukusebenzela isizwe sikaMthwakazi.
Okulodaba lwamalunga enu awe-MDC Alliance kumbe abenakanelwa ukuthi akucelelenu avote apasisa i-Constitutional Amendment Bill number 2 ebambisane leZanu PF okuyinto ecunule uChamisa labasekeli bebandla. Ukuze kukhetho oluzayo njengokutsho kukaChamisa likhethe abakhokheli abaqotho liza luphatha njani kahle kahle lolu dama?
Ngabe ngabantu edevele besazi ukuthi abadingi imisebenzi, abadingi imali, ngabe balile ukusebenza lo monzura mahlabezulu. Sizabuya kini lisicebise ukuthi kambe singakhetha njani ngoba sikubonile ukuthi i-primary election isikhathi esiningi izala inzondano. Abantu sebefuna amandla lokubusa bengala ama-qualities lawo. Sizakuzwa kini ukuthi lifuna umuntu onjani, umuntu ozasebenza njani, ohlala ngapi, hatshi okufakwa ngenkani okuthiwa imposition. Siyakwazi kulama constituents amaningi njengamagwegwe bayimpozwa ama MP asemagwegwe lemakhandeni lendawo ezithile. Yikho namhla lokhu abantu bayahlupheka ngoba labana abantu abalandaba labantu yibo abacina sebethengisa abanye sebegijima lo monzora lokhuphe ngoba vele babe fakwe ngokuncele ngukomichi lo monzora. Konke lokhu kwakusemandleni ama-organizing committee le-election directorate. U-president wayekhatshana le ethemba abantu kodwa kathesi ngu-president osehlala emsileni walabo abantu abaphiwe umsebenzi ukuthi bawuqhube ephathini. Sifuna ukuthi corruption lokuthanda imali kuphele du. Siyabonga ukuthi into le sesiyibonile kulesikhathi iminyaka emibili ekhona le. Sizasebenza sivumelane lo Zulu singavumi ukuthi abantu abavela kwesinye isigaba, abavela kwenye iprovinsi, abavela kwenye iwadi basiphe abathungameli. Lo ngumuthi ozaqondisa abantu ukuthi bangahlamuki kusasa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Kusenjalo umkhokheli wabasakhulayo baleli bandla umnumzana Obey Sithole yena obotshwe izolo esetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Kolunye njalo udaba iMDC Alliance ithi ilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kwelunga layo umnumzana Innocent Kurwa yena ofele engozini yemota kobulawayo ngomgqibelo. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla kuleli dolobho umnumzana Swithani Chirodza.
Hayi, bandla le-MDC lilahlekelwe ngokutshona kukababu Innocent Kurwa. Ubabu Innocent Kurwa ubelilunga le-MDC okweminyaka eminingi, so silahlekelwe. Ningathi yena le intambama asichiye ngayo besilaye emhlanganweni ngomgqibelo odlulileyo, silaye emhlanganweni njalo kwasithatha vele kwaba yisimanga ukuthi umuntu besilaye imzuzwane emlutshwane size ukuthi usehambile. Hayi, lokho vele kusikhathazile kakhulu. Ubaba Kurwa bengumuntu othanda ukuthi kube lokuthula, abantu bebambane besebenze nzima, besebenzela phela inguquko lenkululeko lapha eZimbabwe. Ubengumuntu obeqeqeshile, engumuntu owayele master of science kumathematics, umuntu ebesimthembe kakhulu. Sikhayenele ukuthi ngiyobeza sifundisele abantu kuma workshop awephathi. Ayisilahlekele kakhulu.
Lingaba selikwazi yini ukuthi uzabe kwanini njalo ngapi?
Okwakathesi akukabi sobala ukuthi amalungiselelo anjani, kodwa sicabangela ukuthi ngabekwa ngomgqibelo ulezihlobo zakhe, abantwana abangaphandle kwelizwe, imuli abakahlangani ukuthi besitshele ukuthi into zimi njani. Kodwa ngithemba ukuthi ngolwesithathu imbiko yonke iyabe siqondile mayelana ngokubekwa kukababu Innocent Kurwa.
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party selikhuthaze abantu ukuthi balixhase kusukela ngehola lesithupha ekuseni namuhla kusiyafika kusasa emkhankasweni elizawuqhubela ebulenjini be-intanethi okuthi amalunga alo kanye lawamanye amabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu bakhululwe entolongweni. Amalunga eMthwakazi ayisishiyagalolunye abotshwe ngenyanga edluleyo alokhu evalelwe, kanti lo mkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ubikwa edingwa ngamapholisa. Betheswa amacala okubangela udlakela lanxa nje bewaphika lawa macala. Abamabandla aphikisayo bathi babotshwa mahlayana nje elizweni. Kodwa umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uyakuphika lokhu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMthwakazi umnumzana Velile Moyo.
Si la malunga ngunayeni awe Mthwakazi Republic Party aboshiwe, kathi lo mongameli usekucatsheni uyabaleka. Sibuye sikhangele bonke abathintekayo ukuthi ngitsho la malunga awe MDC akuma opposition parties namanye ama-activists ayahlukunyezwa elizweni laseZimbabwe, amanye aboshiwe alamlomo ukuthi azikhulumele. So lo umkhankaso ke awusumkhankaso kuphela okhangele amalunga emarapi, ungumkhankaso ke oza kuthinta bonke ababoshwe nguhulumeni waseZimbabwe, ngoba ama human rights amalungelo abantu ana kuthi ukuthi umuntu usuka kuphi umhlubulo. Kodwa ke bonke abantu siyabakhalela njalo siyabakhulumela ukuthi ke bakhululwe basuswe ezinkantolo lezi ababoshwe kuzo. Aboshiwe engenamacala eboshelwe ukuphikisa asuswe ezinkantolo, asuswe ezintolongweni.
Abantu ikakhulu kweZimbabwe balo uhlupho lokufinyelela imbadalo enkundleni zokuxhumana lezi zabo Facebook, Twitter lokunye. Bona kuyini abazakusebenzisa kakhulu.
Sesiphephela kukho lokho okwenziwa ngabantu uhulumeni angeke akugweme. Kodwa ke siyakhuthaza ukuthi abenelisayo bangathatha inyathelo lokuthi bathenge idatha okosuku olulodwa nje bakwenze lokho uma besenelisa. Kanti ke nabangaphandle kwelizwe kabalugijimise kakhulu oluhlelo ngoba abangaphandle kwelizwe bayenelisa ukuthi bathole amadatha angabafuqa ukuthi balufuqe lolu uhlelo usuku lonke. Abasekhaya ke la ngelizwi lomlomo abenelisayo bangamemezela ngelizwi lomlomo batshela abantu abahlangana labo ngabe kusemabhasini ngabe kusemakhombini abakhulume abantu bakhulume ngalokho ukuthi kakhululwe abantu ababoshiwe abantu bengethuselwa futhi abantu bengesabi. Mayikhulunywa kukhulunywa kuzazwakala njalo uhulumeni uzakuza lokho okukhulunywayo ngoba le mduli nayo ile ndlebe nezihlahla ziyezo lenyoni ziyaluthatha ilizwe silihambise.
Kuyini elikhangelele ukukufeza ngalo umkhankaso? Liwuqondise kubani njalo aliphendule njani?
Lamalanga indaba akasakhontrolwa nguhulumeni njengakudala. Ama-social media ebulenjini lana abantu sebekhuluma izindaba zihambe. Loba ngabe uyathanda uhulumeni noma akathandi uza kubona lokhu ngoba abantu bazabe bekhuluma. Kusho khona ukuthi ke udaba lolu luza kufinyelela ngisho nabo uhulumeni, ama-ministers wonke responsible aziyo ukuthi kumele ukuthi athathe inyathelo ngale zinto. Aza kubona konke lokho. Kanti ke njalo ke kukhangelela ukuthi ke ngisho ne-international community iyazi ukuthi eZimbabwe amalungelo abantu afuqelwa phansi, amalungelo abantu ayathathwa abantu abalamalungelo. Uhulumeni esingaphansi kwa uhulumeni olocuku kakhulu. So ke kuhle kakhulu ukuthi ke umphakathi ne-international community yazi ukuthi ke abantu baseZimbabwe bahlukumezekile, ngisho nabantu bakomthwakazi bahlukumeze kakhulu. So ngaleso sathu ke udaba lolu ngumkhankaso lo ukhangelela ukuthinta iloba ngubani onosizi ma ekhangeleke izinto zama human rights. Sixhuma wonke umuntu esingamxhuma kuze kuyefika ke ku-United Nations ngoba yiyo ele constitution ekhangelela ukuthi iprotect abantu abafana nabantu abaphila ngaphansi kwembuso elongcindezelo efana leZimbabwe. Ngoba uma bengakuzwa lokhu kuzayenza ukuthi iZimbabwe iqhubeke isenza ke izinto ezifanele zona lezi ezimhlola.
Umnumzana Velile Moyo isikhulumeli seMthwakazi Republic Party.
Yebo yebo yebo, Mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 olwe vaccination. Saphinda sihlaziye umthetho opasiswe lidale lePhalamende wokuguqula isekelo sombuso owe Constitutional Amendment Bill number 2 ophatha indaba ezichiyeneyo ezigoqela amalungelo abatsha labesifazana. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Idale lesenethi lizahlala namuhla lapho elikhangelelwe ukupasisa khona ugwalo lokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe iConstitutional Amendment Bill number 2 kulandela ukupasiswa kwalibhili iHouse of Assembly ngeviki ephelileyo. Abanengi bayalisola leli bhili besithi lipha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi inkantolo kaMantshi yale ukwamukela isicelo swaye ngonkosikazi kaMnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa esokuthi amacala abhekane lawo agoqela elokuthi wazama ukubulala uChiwenga esulwe. Inkundla yesayithi yona ithi abazali babantwana abafunda eHillside Primary koBulawayo bakhala ngokuthi abantwababo bahlukuluzwa ngama-prefects asizenzela santando ngoba kungelababalisi ezikolo. Singene kumbiko elisithumela yona. Sizwe uGibbs Dube loEzra Jesus Banda bexoxa labalaleli ngokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19.
Esidankomo injection engihlabile mina.
Akusitsheleke uhlabe ngakwena.
Mina ngihlabile Stanley Hall lapha.
Bekunjani kodwa?
Ha?
Akutshela abantu ukuthi kunjani?
Right, got injection yangu mina ngazi olutho nje but ungani yami ungani yagula gula nje kancane useba uklinyana but hayi
uhlabeni
ngihlabe Friday last week
so just this
yeah
abona lo so lomilo go
hayi angabe lo
lutho uzothola mina impondo hayi
mak angazi bona impondo ngikona ziyabuya ngazi
yeah kodwa ugula ngakho
hayi
esibini zehlabani
esibini mina ngihlabe mhla ka 12 May kamana ngorashel
into ngayisho kuphela ukuthi at least la noma nxa uthwa abantu ba vaccinate at least kutholakala amaphilisi oza kuthiwa khona kuqeda kubekuze kube le support abantu be support ukuthi ungezwa something react emzimbeni kwanise ukuhamba ngaphinga manje lapho awuyo kuthola into enjalo yikho kwenza abantu becontinue bevula njalo kula bantu abaza ukuvaccinate just because khonoko bavesizwa ngabanye ukuthi mina phela amandla ngenza so so into eyisavisa abantu ukuthi abantu bahambe behlaba at least ma veya sitholela kuphela ufisi ngoba vele ekhili ngazi uhamba kuncedisa lutho but ungakudokotela yikho ngalashwa khona make befunakala imali
kurosnerumsar
kwezinerumsareni uyakodola indawo
umoya lo khona phandle
okay wona wenzana empilo ros
nasisebenzi
ujonga siyasebenza
ngiyetres
oyetres nelumsimene yebo labantwana
labantwana abayi-2
bahamba esikolo
oyi-1 ngofunda
indawo omunye indawo
umnasemdala
osolo umntu ogeda isikolo wenzani empilweni yalo sogeda isikolo
mhlanamsebenzini
o intombazane okay usuhlathi injection ye-corona
ihlabile
o lihlabe iflathi wena-ke yakusitshela ukuthi wezwani
mina lokhu ngahlaba imbaukuthi anengizwakuhlendle
awusitshela ukuthi uzwani
yaphela amandla
bathini usanda ukuhlatshwa abatsho ukuthi uphendliwe nxa ukuthi sungane uyagula
hhayi abasitshelanga lutho
so bakuhlabe nini
last Friday
so manje uzayenzani ngakho khonokho ungani umzimba wakho awusayenzi kuhle
ngizazama ukudinga imali ngiye kuma-doctors
so kuya kudokotela kuduli kulokuthi uye ekliniki
hayi ikliniki bafika bekuphendukisa vele
bakuthini
kulo munye la kwawumenza njengihamba amphendukisa bathemelele i-next vaccine yakhe
so wena wawuhlatshwe yiphi ijekiseni kuthiwa kuyini
a angiyazi
bavo ngukuhlaba nje so sule sikhathi esinganani kungani
iviki nami isikhathi senabo 4 days
kungani uyagula so uzwani xa ungasitshela nje khonapho
ngibalisize ngigodule
esifubeni kurayit
ya esifubeni kurayit
labo bekungabalaleli be-Studio 7 bexoxa lo-Ezra Jesus Banda lo-Gibbs Dube kulezi nsuku balaleli silusizi kasenelisi ukwamukela imbiko elivame ukusithumela yona nge-WhatsApp ngoba umakhalekhukhwini wethu kasebenzi kuhle kodwa siphakathi kokululungisisa lolu daba singene kwezivela kwamanye amazwe ukuthengiselana phakathi kwele Cameroon lele Chad sokumile kulandela ukuvalwa kwemingcele yakwele Chad ngamabutho ngemva kokubulawa kukamongameli Idris Deby ngabahlamuki ngeviki edluleyo Inhloko kahulumende weSomalia uMohamed Hussein usekhuthaze ukuthula kulandela ukulwisana phakathi kwabasekeli labaphikisa uMongameli Mohamed Abdullahi Mohamed esigodlweni salelo lizwe ngesonto. Siye kudaba oluphathelane leMelika. Igqwetha elikhulu likahulumente u-Attorney General uMnumzana Mary Garland wazise izolo ukuthi ugatsha lwezemithetho solusungule uphenyo phezu kwendlela amapolisa edolophu leLouisville eKentucky asebenza ngayo. Lokhu kuza ngemva kokubulawa konsundu wesifazana uBreonna Taylor ngamapolisa amdubulela endlini yakhe enyakenye. Ngeviki edluleyo uGarland uveze ukuthi sebephenya njalo ukusebenza kwamapolisa aseMinneapolis kulandela ukubulawa konsundu uGeorge Floyd lipolisa elimhlophe uDerek Chauvin, yena ofunyanwe lamacala okubulala uFloyd njalo osemelele ukugwetshwa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Difa Dube.
Njengalokho engingakukhuluma babuNkomo maye ngesikhathi nxa kusaqhubeka icala lika George Floyd, ukuthi icala lika George Floyd babuNkomo lalingakhangelananga laye uGeorge Floyd yena ngokwake kuphela. Kodwa ke icala lika George Floyd kwakuyikutshengisela ukuthi kuzayeneliseka yini ukuthi abantu abamnyama lapha ababe ukuthi bayahlukumezeka khona kuzabe lesombululo yini. Indlela elaphetwa ngalo icala lika George Floyd kwatshengisela ukuthi kusase kuningi, kusase lebanga eliningi elifana ukuthi lenziwe ukwenzela ukuthi abantu noma umnyama noma ungophi umbala uzithole uzinzile nxa uselizweni lasemelika. Yingakho kathe sibazama kakhulu ukuthi babuyele bake bayephenyisisa bake babona ukuthi lamanye amacala avalwayo ikakhulukazi ngesikhathi sikaDonald Trump ukuthi avalwa kutheni njalo avalwa kuhamba njani. Nxa sisiyakhangela kuningi okuye kwakuvalwa amacala, kodwa ukubona nje ukuthi lapha kuvalwa amacala afanele ukuthi ngabe kuthiwa athethwe ngendlela eqondileyo kodwa avalwa kungenxa ukuthi babekhangela ukuthi umbala kalo odubulile olipolisa edubula bani njani. Yingakho sasukubona bayutsha indiva nje kube into ephelele emoyeni. Kodwa ke uJoe Biden nxa ungakhangela even i-cabinet yakhe uzamile ukuthi ahlanganise abantu bonke okutshengisela ukuthi yena ungumuntu esimaziyo kusuka kudala ukuthi wayengumuntu ongacwasibala. Njalo uJoe Biden even ngisho lesikhathi se-South Africa ngesikhathi se-apartheid nguye yedwa umuntu omhlophe owasemelika owayegqugquzela ukuthi yena usupporta iningi labantu abase-South Africa abantu abamnyama akasupporti lawa abalutshwana abayibo abancindezela abanye abantu. Yena wayesupporta ilungelo lokuthi ufuna ukubona wonke umuntu ekhululekile. So lokhu kungumanqoba kakhulu, njalo uyatshengisela ukuthi umkhondo wakhe lo wayevele ehamba lawo kusuka kudala akawulahlanga ngisho lakathesi.
Ubona amanyathelo la eqeda yini ukubulawa kwabantu abansundu ngamapolisa amhlophe eMelika?
Uhlupho lolu lokuhlukuluzwa kwabantu ikakhulukazi ngikhulumela abantu abamnyama babuNkomo noma ngithi i-minority ekhona lapha ezweni laseMelika luhlupho esilwaziyo ukuthi luhlupho olusuka kajana. Akusoze kube luhlupho oluzaphela masinyane, kodwa indlela sekuza kwenzakala ngayo kathesi ngithemba ukuthi la mapolisa nxa ekhipha umbhobho icabanga ukuthi adubule umuntu omnyama uzazibuza ukuthi into engiyenzayo kuyini. Sekuzabe lakhona kwalo ukuthi umuntu azibuze ukuthi lokhu akwenzayo kulungile yini noma kulunganga. Sekuzaletha umehluko kakhulu, ngeke sisabona abantu bebulawa ngendlela kade bebulawa ngakhona, bebulawa mahlayana ngathi kubulawa nje inyamazana noma inyamazana ezizibe ngcono ngendlela kade kusenziwa ngakhona. Kuzabe lomehluko omkhulu kakhulu ngoba i-justice system isisebenza okweqiniso, ayisebenzi ukuthi imela bani. Isigebenga nxa siyisigebenga, nxa senze ubugebenga sizafesana lazo lomthetho ngendlela ubugebenga basibe ngakhona. Ubugebenga noma ubenze ulipolisa noma ubenze uyi-civilian, ingalo yomthetho kufanele ukuthi iyenelise ukuthi inyelele wonke umuntu ungakhethelekile ukuthi ulipolisa noma umbani. Kodwa ke amapolisa kakhulu yiwo bafanele ukuthi babekwazi ngoba bayahamba bayetrainela babekwazi ukuthi nxa kuthiwa ulipolisa fanele ukuthi uziphathe njani emphakathini.
UMnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uyaxolisa ngendlela ibandla lakhe elakhetha ngayo amakhansila lamalunga edalele iPhalamende kukhetho olwedluleyo. Uthi kukhetho oluzayo bazakhetha inkokheli eqotho. Ibandla leMthwakazi Republic Party liqhuba umkhankaso ukuthi amalunga alo asedlulise inyanga evalelwe esitokisini akhululwe. kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 kuleli izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.